namaphoyisa kobulawayo sidinga usizo kwizulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engama-43 obehlala ku-number 31 Greystoke Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazane akhwele imsaziwa obeleminyaka engama-35 bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni, wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Dube lo engabe engaphi lingazisa amapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni, siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alibani singazwisisani kumbe sekulamaphutha aveleleyo, asizameni ukuthola abantu abaseduzane. Silabadala besigaba, silezinkonzo, silamapholisa e-Community Relations and Liaison Office, lezi Team Friendly Unit, silama non-governmental organizations. Baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulele udaba luyaba lusihlupha.